Kuyasithokozisa kakhulu okukhulunywe ngumongameli we-South Africa ubaba u-Cyril Ramaphosa ukuthi ababuya kwamanye amazwe abazinze lapha e-South Africa loba belamaphepha loba bengelawo amaphepha kabasoze bachiwe phandle ukuthi bathole injection leyo. Bese kusethusa kakhulu lokhu ebekukhulunywe ngumphathi ntambo wezempilo kwele-South Africa ukuthi kuzaphiwa injection kuphela izalwane ze-South Africa. Lokho kwenze ukuthi siqale ukukhulumisana laba ma-unions okakhulu okhosathu labanye abakubandla le-ANC sizama ukuthi sizwisise ukuthi kading sekuhamba njani, ngoba sabona ngeviki eliphelileyo u-director we-health kwele-South Africa wayethe yena kabasoze bakhethe muntu. So ke lokho besokhulunywa-ke ngumphathi ntambo kwezempilo ubaba uMkhize bese kusethusa. Yikho ke siyathaba kakhulu ukuthi-ke umongameli we-South Africa usekuchasisa ukuthi wonke umuntu ofuna injection uzayithola.
Kule nkulumo eziningi ezikhulunywa ngabantu ezingaqondanga mayelana ngalijekiseni, izizalwane zeZimbabwe nxa likhulumisana lazo zithi ziyaloyisa yini ukuyihlaba lijekiseni?
Esekumele sikwenze yikuthi sifundisane, ngoba kule nkulumo eziningi eziphutsha ku-social media esingathi ngama-conspiracy theories ngolwasemzini, ezinye zinkulumo ezikhuluma kabi nge-injection leyo, kanti-ke futhi ezikhuluma kabi ngesisusa saleyo ivele yona i-COVID esiphakathi kwayo. Baningi abafisa ukuthi bathole injection phakathi kwezizalwane zaseZimbabwe ezinze lapha eGoli kumbe kwele-South Africa. Kanti-ke futhi zikhona ezinye izizalwane zaseZimbabwe ezingafisiyo ukuthi ziyithole, kodwa ngokuza kwethu abaningi bayafisa ukuthi bayithole. Kodwa-ke njengoba umongameli sechazisile, sekumele kube lokufundiswa kuchasiswe kuhle ukuthi i-vaccine leyi izasebenza njani. Yiwo umlando esesilawo.